abasakhulayo bakhuthazwe njalo kuba babeke eceleni imbono yabo ehlukeneyo bazinikele ukuphatheka kunhlelo eziyabe ziqhutshwa elizweni ukubalisa ingxoxo kwezokulungisisa isimo elizweni bakhulume ngalizwi linye ukuxazulula inhlelo zelizwe ezehlukeneyo ukubalisa olwezimali olusanda kwethulwa ngabebhanga elikhulu le-Reserve Bank babone ukuba bona bami kuphi lokhu kuphume emhlanganweni lethathela izindaba owenzelwe e-Media Center wokwethula izifiso zabasakhulayo abafuna zilandelwe nguhulumende ekulondolozeni ilungelo loluntu lapho abantu befisa ukutshengisela ukukhonona kwabo ngendlela ezehlukeneyo ngokuthula okuhlangothi olubona ngokukhankasela inhlelo zabasakhulayo kunayo unkosazana Cordelia Skhosana ulandisa okubafuqayo ukwenza linkuthazo
sibone ukuthi kube lokubotshwa-botshwa kwabasakhulayo emavikini aphelileyo lanjalo lokubona lokuhlukuluzwa kwama-youth organization ngenxa yomsebenzi abawenzayo ngaphansi kwe-civic space besebenzela abasakhulayo
umaSikhosana uthi bathethele linyathelo ngemva kwesehlakalo sokwalelwa kwabasakhulayo ukufola besiya kusa incwadi yezikhalazo zabo edale lephalamende
kule constitution yelizwe lethu ngaphansi ka-section 20 ethi uhulumende acreate an enabling environment for abasakhulayo ukuze baparticipate kundaba ze-economical, political and social spheres of life njalo lokukhululeka i-freedom of association, assembly and expression evumela ukuthi abasakhulayo babuye bahlangane bonke elizweni lethu lelijikelele becela ukuthi uhulumende labo bonke ama-stakeholders ayenze zonke izinto ezilandelelana lase-constitution ngaphansi kwe-section 58, 59 no-61
isakhamuzi semzini we-Greyston Park umnumzana Colin Ncube uvumelana labasakhulayo laba
singanazelela ukuthi isehlakalo esaba khona abantu bezama ukutshengisela kwabakubi kakhulu ede lo hulumende layo wanika iwarning enzima kakhulu ukuthi khona kungenzeka futhi sizachaya abantu sizabopha abantu sithini sikhuluma nje kulaba abasejele abangaziwayo lokuthi emacala abo yikuyini sinanzelela ukuthi akusela yona leyana i-opportunity yokuthi abantu betshengisele ngokuthula so kunikwa ama-excuses lama-reasons achecheneyo singazi ukuthi sesizakhuluma abantu bemingaphi ijejikeleni
Uncube uthi ukwenza kukahulumende kokungahloniphi isisekelo sombuso akumangalisi
kusibonisa ukuthi uhulumende lo akalandeli imithetho yelizwe akalandeli lokhu abantu isizwalane sezimbabwe sawukhulumayo lakukhulunywa njalo yi-constitution yethu yezimbabwe so kutshengisela ukuthi kathesi abantu sokuzaba lokwesaba kakhulu sokuzaba lokuthi nxa umuntu efisa ukutshengisela engasakukwanisi khona lokhu ngoba i-security sector yakhona iyabe isivalile yonke izindlela zokuthi abantu betshengisele ngoba ncaba abantu abasha befuna ukutshengisela amboni ukuthi ngawuphi umthetho abangamiswa ngayo ukuthi benze konke abafisa ukuthi bakwenze
abasakhulayo laba bathi bazimisele emizameni eyenziwayo elizweni yokulondoloza ukuthula uqobo kanye lokuvunyelwa ukuphatheka kwabo ngokwaneleyo enhlelweni zokuthuthukisa ilizwe ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama